Isika disendaba ku VOA Ndebele.
Wolamukela uStudio 7. Ngolwesithathu ekuseni mhlaka 23 kuNkwenkwezi 2019 ngolwesine ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ikomiti yedale lephalamende ebona ngamandla amagetsi eParliamentary Portfolio Committee on Energy and Power Development ithi izamema umphathintambo kahulumende omutsha obona ngalolu hlangothi umnumzana Fortune Chasi ukuthi achasise ngamafutha ezimota alokho esilela.
As long as staying in fear, Nama user, staying in Nama bond. You see, I said Nama bond is being generated black market, letting Nama user. When I go black market, I my level, I said, so, he challenges life. As long as he does it, the monetary policy, Logila, the fear, the ninja.
Lanxa iningi likhala ngokuthi ukubhidlika komnotho sokwenzela kusasa leZimbabwe laba lobuvilibana, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usebenza gadalala ukuze afake ilizwe esimeni esile kusasa enhle.
Suzuthola abanye abantu abaphelele emqondweni besithi hey madoda ungathi kwakungconywana ngaphansi kwamgaba, okuyinto ebuhlungu efana nokuthi uzwa abantu bethi ungathi kwakungconywana ngaphansi kwesandla sikaSmith. Ungabona sokunjalo abantu bayasebedidekile, sebephelelwe ngamaqhinga, sebephelelwe ngamacebo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo, njalo likhumbule ukuthi siya live streama lolu hlelo kukhasi lethu leFacebook ku-VOA Ndebele, lapho ongasibukela khona. Ikomiti yedale lephalamende ebona ngamandla amagetsi eParliamentary Portfolio Committee on Energy and Power Development ithi izamema umphathintambo kahulumende omutsha obona ngalolu hlangothi umnumzana Fortune Chasi ukuthi achasise ukuthi kungani amafutha ezimota elokho esilela. Lokho kuvezwe ngumnumzana Joel Gabuza, umgcini sihlalo wali komiti. Umnumzana Chasi ufungiswe izolo ukuthatha lesi sikhundla esasingesika umnumzana Joram Gumbo, njalo uthi uzaqeda inkohlakalo ebangela ukuthi amafutha la asilele. Ukuqonga kwentengo yamafutha sokubangele ukukhuphuka kwembadalo yempahla ezitolo lokunye okuninginingi okwenza impilo yabantu ibe lukhuni. Asizweni umnumzana Gabuza echasisa kabanzi ngalolu daba.
Baqala besithi no ngemva kwekhisimusi amafutha yawesegcweni sababiza sathi hayi ikhisimusi sidlule amafutha kakagcwani bathi hayi silama-credit notes so sesibhadile amafutha agcwele right ayabakhona nini angemva kwe-2 weeks belokhu betshintsha kathesi nje besibabizile nje besitshela ngokunye ongama-stories ongazwakaliki kunokubiza lowo mutsha mhlawumbe ngasitshela iqiniso lizo mutsha lo governor sithi hawu kathi isithembiso sakho phela wawuthe wena abe sokuthini sokuminjani so yike sizakwenza kathesi then sifuna ukuthi kathesi singele sibonisise ukuthi kathi kakhulu kuyini yilo kwenzakalayo phakathi kwefuel.
Uhlupho lonalolo lwe-fuel le-electricity lukhathaza njani abantu ezigabeni zenu?
Abantu bayahawula kathesi nje ungifonela bese bekukuzama ukudinga amafutha amafutha bathi hayi kule petrol lakula. Esukwini lezi ezidlulele ungathi ungabhotabhota edrobheni ungathola nje lapha lalapha kathi sakusela abantu nje sebetshona beselayi and akula hope lokuthi yakuyani nona amagezi asakwazi besetshinezi nje basitshele ukuthi sebele 2 weeks kungela amagezi hhayi tozoka akulo kuhambayo soku hhayi kathi soku hhayi sokudlulisa amalawulo loku
manje le ndaweni ezinjengebhinga amadolobho amancana lawo balohlupho olufanayo yini?
Okusinceda ngale ukuthi abantu balutshwana ngathi asila industry ning so nalayo siyabe siwabila ngathi aphosekwane kodwa ucwitha kuloku kukhona lakho ucwitha kuloku kukhona so ukuhlupheka kukhona lokhu vele ububi bakhona amagetsi engahamba la manzi akusela ngoba konke athi kusebenza ngamagetsi so siyabe silodubolo indiwo ezimbili la.
Ngingabiza umphathintambo omutsha kuyini kahle kahle lifuna ukumbuza khona?
Sifuna besinike exactly plan yabo ngoba abantu lawa lakuqeda lawa sisafuna umsebenzi vele sifuna ukuthi sizame ukudingisisa ukuthi kanti vele kuyini kahle kahle kwenzakala ey'ntweni zamafutha because uyabona ukuthi sesingathi sesikucabangele ukuthi hayi kukhanye kulabantu abandlayo la khathi kungaba ludibolo ungapheliyo elizweni kungaba njani khonoko furu tisi sukuti kari veru mninga zoma garaji mbari wamba njari veru mninga na njani zmari because akusakani u reserve bank ya ukulumo wake lababa ntu lababa natiba windas lababa ukulumo wako akula kufumiranzi
sakuluma lomnumza na Joram Kumboko wati ukulumendu toli 50 million kuyabe ukamba njani kufika kube lengxaki ngapi
bakhuluma ngezikweleti ama arrangement ama credit arrangements izikweleti ziyabe zilungisa hayi wena bank akusibhadalela amafuta athize sizaphela some kind of assurance yokuthi hayi ungasinika imali yakho siza kubhadala manje amabhenki wafuna imali lama suppliers efiyela afuna imali asela themba la madoda lawa akhuluma ngama 15 million ungasese kuzweka nini khonoko but akula mehluko esimbonayo kathi yona nxa imali sibhadile kungathatha 20 years kuloku slide anti uyabhadala namhla ifiyele emini ngoba kathesi bazitshile ukuthi vele ifiyele ikhona ayiseko ikuma-storage tank semasasa ngale so awusafanelanga ukuthi ibe ngoba azofiyele ukuthi izapompwa ivele feruka ngoba already iphakathi kwelizwe yikubhadala nje same khonapho sikhathi siyiphume ifiyele ingene ematankini
yena nxa sokulo mphathi ntambo omutsha libona ingani uhlupho lolu luzaba ngcono yini
aziboni ukuthi ungatshintsha abantu obetshintsha abayi-10 20 mnambo ngoba as long as lizwe lingelamali i-government is buying fuel ingama-user right thina isithengi sele ngapha ama-filling stations ngama-bond not amabhondlana awathengi ifuel sebeyangena futhi bedinga ama-user lawa ukuthi bethenge ifuel futhi anti yabona ukuthi udivelopani ukhonapho as long as sithengi ifuel ngama-user sithengisa ngama-bond sisiyathatha ama-bond singene ku-black market liyadinga ama-user ona ku-black market la imali yakho layisatholakali so yi-challenge esilayo as long as iinto zethu zemali monetary policy loku ilahlekile le fuel yabo ilahlekile njalo
lo mnumzana Joel Kapuza umgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamente eye parliamentary portfolio committee on energy and power development lanxa iningi likhala ngokuthi ukubhidlika komnotho welizwe sokwenzela kusasa leZimbabwe laba buvilibana umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usebenza katalala ukuze afake ilizwe esimeni esile kusasa engcono. Umongameli Mnangagwa wethule amazwi la enkundleni yeTwitter ngemva komhlangano lapho somabhizinisi bakwamanye amazwe eHarare izolo. Ezama ukuhuga osomabhizinisi laba uthe leZimbabwe lilamathuba amaningi angabatholisa inzuzo enhle alubana bethe bazotshala imali zabo elizweni leli. Kodwa ingcwethi ehlaziya izombusazwe yomnumzana Dinizulu Macaphulana utshele untungameli inkomo yestudio 7 ukuthi ngabuboni ububele uphansi kobukhokheli bukamongameli Mnangagwa.
Konke khona lokhuyana abathi bakususela umgabe bakwenze bakuphinda kaningi suzuthola abanye abantu abaphelele emqondweni besithi heyi madoda ungathi kwakungconywana ngaphansi kwamgabe okuyinto ebuhlungu efana nokuthi uzwa abantu bethi ungathi kwakungconywana ngaphansi kwesandla sikaSmith ungabona sokunjalo abantu bayasebedidekile sebephelelwe ngamaqhinga sebephelelwe ngamacebo ngiyaphinda njalo akulasimanga uMnangagwa angasenza ukuthi umbuso lo ujombuluke kube lempilo ebantwini kumele kuhlalwe phansi bona ababakhokhela amabanza ombusazwe kukhulunyiswane kudingwa amaqhinga okuthi umhlaba ungacelwa njani ukuthi uncedise impilo iye ebantwini beZimbabwe usapho lonke kodwa kungabi le nkokhelo eyodwa yena ubabuthamisa kumbe uMnangagwa ongathi yena uphethe izihluthulele zombuso wezulu akumelanga kube njalo futhi eZimbabwe ngaphandle ngasifuna ukuzithola singaphansi kombuso ofana lokamgabe futhi
umgabe yena uthini nxa ebona yonke lenyakanyaka eyenzakalayo ngokubona kwakho
ngabe kanazono zakhe ngabe uyahleka kodwa ezakhe ziningi uzahleka ehlekela kuphi njalo ehleka lobani phela yena lempilo yakhe lende ungathi ugcinwe ngumdala emgcinela uthi azibone bonke ubuhlungu abuzwe bonke ubuhlungu layo abufake ebantwini nga umsulwa ngakala zono ngangithi hayi lapha khona leli lihlehla liyahleka kodwa uyahleka lobani ehleka njani ehlekani endiyana izandla zingcolile ngegazi labantu enguye futhi owadala wakhulisa bonaba abantu abayibo abahlukumeza umbuso weZimbabwe kathesi ngakho uhleko lwakhe uyahlekela esifubeni baba ngobana uyabe mingaziphi inyawo ehleka
ngobani abamele babambe iqhaza kulolu daba
kumele kube lo mbuthano wabantu kuhlangane amabandla amaningi lomphakathi weZimbabwe ungajiwa emuva. Ukukhulunyiswana kudinga isinga, kungabi lomuntu ozaphakama asha isifuba athi yena nguye uthenjwe yena njalo ngaphandle kwakhe ilizwe alisoze lilunge. Yinsambatheka ke leyo engasifisela emuva ebunzimeni esivela kubo. Ngakho umphakathi weZimbabwe kumele ulethwe phambili, abameli baleyo mphakathi weZimbabwe, izinduna zabo, amaparlamentarians yabo, lamabandla onlawa, lama civil society organizations onlame labantu labamasonto, kubuthane kuhlanganiswa amakhanda, kunikwane imibono, umhlaba ucelwe ukuthi hayi sicela lelekelele sizama ukuvusa ilizwe lele bese lichona phansi komhlaba. Akumelanga kube lo muntu oyedwa othi uzoba ngungqongqoshe athi nguye nguye kusasa yena lowo muntu uzakuthi ngumlimi sibese sithini.
Lo mnumzana Denis Zulu Macaphulana, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Ngesikhangele eziqhamukayo ezivela kumaphephandaba lemsakazo ehlukeneyo. Iphephandaba le-The Chronicle lithi idolobho lakoBulawayo liza kwamukela amabhasi amahlanu awezupho, wona abhadalisa amasenti angamachumi amahlanu kuphela, 50 cents. Isiphathamandla senkampani yezupho umnumzana Evaristo Matangwa ubikwa esithi amabhasi la azafika koBulawayo namhla lakusasa. Uhulumende uthe leZimbabwe lilemali yakwamanye amazwe eneleyo ukubhadala amabhizinisi kuhlelo lwe-Interbank lungaqalisa ukusebenza. Ekhuluma kuhlelo lwe-ZBC lwe-First Nation, umnumzana George Kova Matanga oyisiphathamandla sikahulumende uthi iZimbabwe yenelisa ukuba le mali e-$1.2 billion iminyaka yonke evela ekuthengiseni impahla okuyiyo ezasetshenziswa ku-Interbank Market. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp.
Le njani basakazi be-Studio 7, siyabonga umsebenzi omuhle elisenzela wona. Isikhathi zonke silokudana kakhulu ngokukhwela kwesiweli, kodwa uhulumende kamnangagwana lowo uyehlisa intengo yamabhasi ezukho nge-50%. Futhi ke labo abasebenzayo abamakhombi lama private buses, i-business yabo ayisekho, kodwa isimanga ukuthi nxa ngikukhangela bazama ukubamba ukuwina ama-souls abantu bema-town ukuthi bathole ama-vote. Kodwa uzagada nge-50 cents, usiyathenga isinkwa se-5 grocery edula e-town phakathi, nxa usubuyele ugade nge-50 cents, akulangqondo lokho kwinto kwakhona. Nxa ngithi ngiyakukhangela kuhle ngikuhluzisisa mbona abantu laba abalamethi la abafake phela lasemaphandleni amabhasi angikhona bekhona kubonkayi le sebasigada ngama-50, kubo-Bedbridge sesigada ngabo-$50, kanti ndaba bewafake emathawu bazama ukuthi bezama ukuwina abantu ukuthi babavotele. Ya
uyazi madoda, into enzima lapha ikuthi amavoti ungariga indlela ofuna ngayo, kodwa ikhonomi awungeke uze ukwanise ukuyiriga. Yikho lapho uzabonakala khona ukuthi ubutsotsi bakho bufitshane, ingqondo zakho zimfitshane, umcabango wakho ufitshane, ngoba vele ukuriga uzariga kodwa ikhonomi inkani. Lokho uma wakhe lowo wathengwa vele ngoba vele usebenzela izanu, ngoba izanu vele yayivelela kukho ugrawundi yayisiba lo muntu oyi-1 owesindebeleni osetshenziswayo. Vele amandebele siyasetshenziswa, sivume futhi sibulale abantu bakithi ngoba vele siyabe sisebenzela isikhwama sethu.
Yazi into ekhuluywa ngugawule so eziyahlanzisa izisa ubuhlungu ngoba ukhangele yakho impilo, ngoba kho abantwana bengekho la laye futhi engumuntu ozulayo njalo yena ekwazi ukuthi uyathola into eyifanele ayitholayo, but ngabe ngumuntu okhangeleyo ukuthi abantu abamvotelayo badube kanjani. Ngabe kakukhulumi lokhu ugawula ayikho khona, and indoda eyisiphuphuku ezathi kungayiphelela one of the day uchaye engene one side waphuma kuye uza kubona khonokho esikubonayo. Asazi inkosi mayimphethelele imhlakisandla.
Sanda lo Studio 7 unonkosi lokukhulumayo. ngembuzi nabantu beStudio 7. Owisho ukuthi kubandla lezana uPF lapha umuntu elingakhuluma naye okanye lamphiwayo ukuthi likhulume naye ohlangothini lezana uPF nguyogawule kuphela lo odlala ngesikhathi sethu. Sikhathele kube sisizwa i-praise yomngane wakhe lo ababeplane into zabo ezitsholotshogedi betsha umgabi khulu. Ayikho enye into ayaziyo uGawula ngaphandle kwethu baba upresident ED. Yonke into eyenziwa ngu-ED is glory. Yonke into eyenziwa yiZanu is glory kuye. Ake sidinge abanye imiqondo yabanye abantu asiye yedwa umuntu wesiNdebeleni emhlabeni lapho uGawule wenu.
Besicela ukuthi lapha into lesizwe kahle ukuthi kuhlala kukhulunywa ngomnankakwe sonke isikhathi. Thina siseBotswana sidla kahle. Kodwa masicabanga ukuze ekhaya imalini yokhulunywa ngayo ama-RTD kukhulunywa ngamabhondi asakwazi ukuthi kwenziwe njani. Akubisele imali eyiyo eyathiwa nguJoshua Mkabu Konkomo ama-$100 ayethenga ama-$0.50 ama-$2 imali eyayithenga. Kathi esikubukuthiwa umnankakho uyabusa, ubusa njani yena kungela mali elizwe? Abakhulumisana lo Chamisa belungise imali yelizwe first ikho bezabuya bebusa abantu bevoteli. Umnankakwe lokho kuthiwa umnankakwe kodwa kuwonakala kuyaphambili.
Salibonani emsakazweni weStudio 7. Siyabonga, sithanda ukubonga ngendaba elisethulela zona nsuku zonke eziliqiniso. Kungayisini ngawo kunenga sekuzwa okwenzakala lapha kwelakithi eZimbabwe. Lapha into ekhona nje sikhala ngayo kuyenzakala nje ukuthi iZanu PF iphume embusweni. Yikho lapho sibona kuthiwa kungaba ngcono sithiwa ngumoya. Because ekuqaleni especially kithi ngasemaNdebeleni sasithi mhlawumbe iZanu PF ihlukumeza thina sodwa. But mangithi ngalalela emsakazweni phose insuku zonke ngithola ukuthi kukhala wonke umuntu. Ishona leNdebele wonke umuntu uyahlukunyezwa. So kusalayo hayi kusho ukuthi vele uhulumende weZanu PF akalazwela. Ungabona umuntu ehlukumeza ezehlukumezela abantu bakibo kusho ukuthi ule problem. Ngoba kathesi kunje amabhasi ayehlile siyabona, but amabhasi azayehla siwagade siye edorobheni sifike sithenga into ezidulayo akusizi lutho. Ukuthi nga bayehlisa izinto emashopu nga kuyazwakala, bekhweza ifiweli izinto ziyakhwela cause izinto sizobona ngakho sesikubekela kuyo uNkulunkulu ukuthi nguye osekwazi ukuthi uzasenzelani ngaye iZanu PF le. Ngoba akwekhuluma iqiniso shuka sikhathele ngayo. Ngiyabonga.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsapp kwinombolo ezithi +12024640318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Sinjalo sithandele ukubonga labo abasibukeleyo kukhasi lethu leFacebook lapho esilive streama khona. Silonomthandazo Nkomazana, silosano Khoza othi sisonke mamhlanga uvuke njani Nkosazana. Hayi sivukile lo Nomthandazo layo uMankomazana yasivukisa. Silonomsaneke vanelaye ubukele lathi siyabonga. Silo Sikhumbuzo Mlalazo othi lukhulula ka ezweni lakithi. Yesizwa abalaleli lapha bonke bekhuluma ngokudana okukhulu. La nguZonda uPhamela Khumalo othi salibonani Mahlabe Zulu. Lo Nomsaneke vana uthi good morning ngolwesine. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abasekela ukuthi abesifazana babe lelungelo lokukhupha izisu nxa bekhulelwe batshengisele emadolobheni amaningi eMelika kanye laphandle komthethwandaba weSupreme Court khonapha eWashington DC bazama kuvimbela imithetho enqabela ukukhupha izisu kuthiya ngezizathu ezehlukeneyo besithi izaphambana naleyo eyomnyaka ka-1973 eyayikuvuma lokho. Uhulumende weMelika useyekele amalungiselelo awokuthi kube le mali yephepha e-$20 elomfanekiso kamuyi uNkosazana Harriet Tubman Unsundu wayesiqili wagcina esekhankasela ukuqeda islavery kulena leli lizwe. Izizathu kazicacanga kodwa uhulumende uthi imali le iza kwethulelwa umphakathi ngomnyaka ka-2028 lanxa kungaziwa ukuthi iyabe ilomfanekiso kaHarriet Tubman na ngaleso sikhathi. Umbukiso omkhulu lapho ke sesikhangela izivela kwele Melika oweza amabhizimusi lokuzilibazisa weZim Expo uqala kusasa eChicago khonapha kwele Melika. Lo ngumbukiso wamachumi amabili selokhu iZim Expo yabunjwayo ngabadabuka eZimbabwe abahlala eMelika. Ukukhangelelwe ukuthi kuzabe kulabo somabhizimusi ababukisa impahla, abantu abazadlala inguqu, abachaya imiculo etshiyeneyo, umncintiswana wamantombazana uMiss Zimbabwe USA kanye labanye abathakazelela umbukiso lo wenziwa kanye ngomnyaka kwele Melika. Abamele isigodlo seZimbabwe eMelika bakhangelelwe ukuthi bazanika abadabuka kwele Zimbabwe incwadi eziqakathekileyo ezifana lezokuzalwa, ezama birth certificates lokunye okuchiyeneyo kusukela kusasa kuze kuyefika ngesonto. Ake sizwe uGift Dube Studio 7 exoxa ngodaba lolu lomnumzana Quiet Ncube omunye wabaqondisi beZim Expo.
Lonyaka silapha eChicago eIllinois, into esesizama ukuthi siyintshintshe, sifuna ukuthi sibone ukuthi umumo oseZimbabwe ikakhulu ezamabhizinisi seZimbabwe, iMinister of Finance sizama ukuthi sizwisise ukuthi uhulumende lo mtsha singangena njani ukuthi sizame ukuthola uncedo layo uhulumende ukuthi zame ukuthola uncedo kithi. Uma kulezinye izinto sibe sizibona ukuthi singathuthukise isizwe sakithi uma sihambelana sidlelana ela le Minister of Finance eZimbabwe. Kade silaye nje lapha inyanga ezimbili zedlule uMinister uMthulisi Ncube. So siyafisa ukuthi sazi ukuthi uhulumende wakhathesi uzamani lokuthi singenzani ukuze sithuthukise ilizwe lakithi nabantu bakithi.
Kukhanya kuyancebeka yini likhulume lo baba Ncube elize limbone ukuthi lingadonsa ndawonye yini njani kwezamabhizimusi lapho.
Into enhle kakhulu ningasangena ezepolitiki, into enhle kakhulu ukuthi sakhuluma laye manqamu. Kwakumele ukuthi abe khona kuyoliviki eZim Expo, kakusaphumelelanga ngenxa yokuthi ngumuntu obhizi kakhulu. Sazama njalo ukuthi asithumele ummeli wakhe omunye ongammela, kakusaphumelelanga njalo, but siyakhuluma sibe ngenxa singasoza ke senze lutho khathetho kwayo leziki elengenayo. Silakho ukuthi sizame ukuthi simlethe sibe lokukhuluma, sikhangelene, sibuze imibuzo, sidinga izixwayiso, sizwe ukuthi uhulumende weZimbabwe ujongene ngokuyini abafuna ukukwenza kusasa. Sizama ukuthi basazi ukuthi lathi sinjenje singamalunga eZimbabwe, siyiphethe iZimbabwe, inkaba yethu seZimbabwe, kutsho ukuthi ke imicabango lezifiso zethu zokuthuthukisa ilizwe lethu esingakwenza, esingakwenelisa ngamandla ethu, singakwenza uma uhulumende sikhuluma lakho.
Ungathini ngalokho okuyabe kusenziwa ngabantu abavela esigodlweni seZimbabwe khonapha kwele Melika lokuthiwa yi-embassy? Babe bajala ukwenzani nxa ukuthi lisembuthanweni lo?
I-embassy sidlelana layo kakhulu, angisakuqambanga. Iminyaka yonke uma sisenza iZim Expo, i-program yethu, ningazungula i-program ungakhangelisisa uzabona ukuthi i-program yange-Friday ntambama, nge-Friday emini, nge-Saturday ilanga lonke, siyaba biza bezo processa ama passport lama visa lama birth certificate konke nje ukudingwa ukwenziwa ngabe embassy siyayisusi embassy eWashington DC sithi qithi ezin expo konke akwenzayo eofisini ye embassy bakwenza ezin expo iminyaka yonke siyabaletha siyabathumela amatikiti siyababhadalela njalo siyabafaka emahoteleni ngezimali zethu siyabayadla siyabanika ukudla sibabuyisele futhi ngemali yethu ngoba sifuna ukuthi bazenceda abantu beZimbabwe kuyadula kakhulu ukuthi abantu amaZimbabwe besuke lapho abahlala khona besize eWashington DC kumele bahlale ehoteleni kumele bathenge amatikiti konke lokhu kuyadula kukanti ke thina singabaletha ezini expo abantu sebezokwenza lokho abakufuna babuya lezingane zabo belungisa beprocess ama-passport nako konke okudingeka banceda sibile kakhulu izini expo le-embassy siyahambelana kakhulu kakudingi ukuthi asihlangani lezepolitiki ngoba i-embassy ngeyethu sonke kayisiyo kaZapho kayisiyo kaZanu kayisiyo ka-MDC kayisiyo kabani ngeyeZimbabwe
lo-ke ngumnumzana Quiet Ncube ongomunye wabaqondisi bombukiso we-Zim Expo obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekhonapha e-Washington DC. Sibonge njalo uGod Knows Khumalo othilinjani msakazi we-Studio 7 ngikhuluma ngise-Bryanston e-Johannesburg. Uhulumende wezanu PF uyehluleka. USano Khoza uthi labo usola umnumzana Gawule asebebaningi abamsoleyo siyazwa konke likukhulumayo. UMusa Mazibuko uthi uqinisile lo ubaba lami uGawule lona uyanginyanyisa kodwa la iphela ulelungelo lokukhuluma lokuthi abe nombono ohlukeneyo. Hayi ke siyabonga imbiko yenu. Kathesi ke silalele abafana bakagodlwayo behaya umuyi uJoshua Nkomo.
Pageza ngochako abanye begeza ngamanzi uzensundi yabensundu qaliwe siziba saserodisia undiyamanje bele eyakhupha abamhlophe esizibeni zabhulukude linkabe zasidunga bhulukwe lendoda eyodwa eligqoka liyijumi lamadoda ijube limhlophe elakhe isidlele wahlala imkhumbazana wena wembu umgodi wangawuhlala owavulinkundla wasilela izigxawu wasisumbile wasentumbane hetaselimanzi abanye bewubhula ngelomileyo unangunanga namhlazana kungayisuye ubunyobabemphethe obulawayo bamiba phansi laphezulu kanti sengizokwenjani wayezizweni ungahamba yedwa etezinjonga yakhe abanye behamba namabutho bekwahle ngengalunu ama-AK-47 umdlala wethu unyongolo umkamo uninja owembabasala beninja udlunankulu wezisaposi owathumela amabhunu izwi wathi ngifike litshela abangakezwa ukuthi ulukhulu luyeza erodisia zenzeka inkemekeme yendaba ngadumi inkafula kufa libalele wahlangana lembila zithuthu smithi ngawungizamthini evictoria falls umugeneral peter wals wathi yinkunzi mkabuwo ayikho enye inkunzi ehambisana lawe e-afrika kulikhawe lamakhawe nyongolo elafodama ingela nceba emhlane umkhonto owalolo wacitshe njelele intaba engafulaamafukazana athazamukuyikazamabhuna ehluleka
abafana bakagodlwayo singakehlukani ngesibone ezinye bezikhokhela ikomiti ye-Parliamentary Portfolio Committee on Energy ithi izamema umnumzana Fortune Chasi ukuthi achasise ukuthi kungani amafutha ezimota ayilokho esilela. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi ingxaki ezikhona kwezomnotho zizaphela ngoba uphathekile ngokulungisa ezomnotho welizwe. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.